Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende ehlala ethembisa ukuba akasoze ahluphane lentatheli zindaba ukuze zisebenze ngokukhululeka ukufeza indima yazo kanye lokwenza konke okusemandleni akhe ukuthola izindlela zokukwenza lokho. Iningi liveza ukukhathazeka okukhulu ngokwethuselwa okwenziwa intatheli zindaba nguCharamba. Omunye wabo umnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuyasimangaliswa ukuthi khona kusekulabantu abahulumende abathusela intatheli zindaba ngemva kokuphuma akofanekiso we-Al Jazeera ikhuluma ngothuthuva olukhona ezweni. Hhayi, asikukhwa bithi lokho, siyabaxwayisa ukuthi abathiye intatheli zindaba zisenza umsebenzi wabo. Umbukiso lo we-Al Jazeera awukapheli, peli lihlandla lokuqala, kusese lamathathu aseleyo. Abake beme bekele intatheli zindaba zisenza umsebenzi wabo.
Uncube ulandisa ngamanyathelo asebewathatha ukumela intatheli zindaba.
Sesihleli phansi saloba ugwalo statement, sisura lokho okwenzakalayo, sitsho njalo ukuthi khona labo ababethusela intatheli zindaba abaphumele egcekeni besebenzisa amabizo abo, bengasebenzisi amabizo angasiwabo, indaba bezifihla nxa besitsho ukuthi intatheli zindaba zikamaka. Umfanekiso lo akukapheli ukuthi utshengiswe bona sebegijima sebesola intatheli zindaba. Ngikhohlwa ukuthi khona umfanekiso lowo uthethe iminyaka emithathu ukuthi yenziwe, njalo wenziwe eQuata nothi lapha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi, uthi lokhu osekusenzakala elizweni kulusizi.
Kodwa okusalayo ukuze lindaba iqondiswe kumbe ilungisiswe kumbe ibe lesingathi khona i-logical conclusion, kufuze abantu bavunyelwe ukuthi bakhulume, kufuze labo kufuze bedifende bekhululekile. Hatshi lokho esesikuzwayo ukuthi kuthiwa khona hayi kulabanye abayithuselwayo ukuthi mhlawumbe bazanyamalala, mhlawumbe sokufuze bebanjwe ngamandla ukuthi bengakhulumeli indaba, hayi lokho akuqondanga.
Okumqoka umphambi uthi yikuxoxisana ngokuvezwe yi-documentary ye-Al Jazeera, hatshi ukwethuselana osekusenzakala.
Ukuthi sithi abantu bengakhulumila ngakho, ngibona ngathi kuza khanya ngazathi mhlawumbe kulo mangoyi esimcathisileyo laphayana. Kodwa-ke hayi, ngibona ngathi inkundla ivulekile lapha ukuthi abantu bakhulume, abantu baxoxisane, abantu babone ukuthi mhlawumbe kuyini okufuna ukuqondiswa njengabantwana beZimbabwe. Ngibona ngathi akufuni ukuthi sibe lesingathi khona ama-hard feelings, asibonisane nini okusayelayo ilizwe nelethu sonke.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efudlela Ncube, owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA, upha umbono wakhe.
Ukuvimbela imisakazo labasakazi ukuthi bakhulume, ukuthi baveze lokho okwenzakileyo, lokho sikubona ku-Al Jazeera, kusoze kwenze ukuthi iZimbabwe iphume phakathi kwenkinga lazo. Sile nkohlakalo enye enkulu okunye okumangalisayo edinga ukuthi ilwiswe ngokuphangisa. Ngakho-ke kulokuthi kuvinjwe amaphephandaba kumbe imisakazo ehlukahlukeneyo ukuthi ikhulume ngalokho okuvezwe ku-Al Jazeera, uhulumende kumele alandelele labo abaqanjiweyo ukuthi babenza inkohlakalo. Yikho kuzalungisa ilizwe. Ngaphandle kwalokho, ilizwe lizangena enkingeni enkulu kakhulu kwezenotho lezepolitiki.
Imizamo yokuthi uCharamba achasise akuchoyo ngalokhu kwethuselwa ibe liphutha, njengoba ubengasabeli ucingo lwakhe njalo engaphenduli le mibuzo ayithunyelwe ngendlela ye-text message. Ukwethuselwa kwentatheli zindaba lokhu kuza kungensuku zatywala. Umnumzana Jonathan Gandari wogatsha lezokukhitshwa kwemibiko etshele umhlangano obuqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe, MAZ, wokubonisana phezu kodaba lokuvikelwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo, esithi uhulumende uyaluqakathekisa udaba lokuthi zisebenze ziphephile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzisi Gama.